Soko isika disenda baku VOA Ndebele.
Njani mtwaka zomu le ola mugela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 26 kunhlangula 2020 ngentungameli nkomo endabeni zekuseni lamhlanje
kuyaveza kamhlophe ukuthi asikaphumi phakathi kwengozi. Ingozi isesephambili, amalanga la adlulileyo asesemancane kakhulu.
Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe selikhwelile laya ku-551 ngemva kokutholakala kwabangamachumi amabili lanye belo mkhuhlane lo izolo.
Saba lomnyama thina sizama ukubabalekela sithi singangeni emagrota sahlangana labo bepatrole ezindlini.
Inhlanganiso ezilwela amalungelo entatheli zindaba zithi amasosha lamapolisa achaye intatheli ezimbili eHarare ngolwesithathu kumele ajeziswe. Ukusilela kwamanzi eluveve kobulawayo lapho okuqhamuke khona umkhuhlane wesihudo kuyaqhubeka lanxa ikhansili ibithe ayiseyikuwavala. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe likhuphukile njalo izolo ntambama laya ku-551 ngemva kokutholakala kwabangamachumi amabili lanye 21 velo mkhuhlane lo. Phakathi kwabantu laba abalichumi lasishiyangalombili ngabavele kwele-South Africa. Ababili bavele kwele Botswana kuthi oyedwa uvele kwele Mozambique. Ugatsha lwezempilakahle luthi inani labantu asebesindile lalo likhwelile ngabahlanu laya ku-128. Asebefile balokhu beyisithupha. Inani laba le coronavirus likhwela mihla ngemihla kulezi nsuku njalo phose bonke ngabavela phandle kwelizwe ikakhulu kwele South Africa. Emhlabeni jikelele umkhuhlane lo usubulele abantu abangu 488,000 njalo wahlasela phose abayizigidi ezilichumi 9.6 million. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elimukisa uzulu ngalomkhuhlane eCitizens COVID-19 Monitor umnumzana efidlela Ncube.
Ukubanjwa kwabantu belegciwane le-corona kuyaveza kamhlophe ukuthi asikaphumi phakathi kwengozi. Ingozi isesephambili, amalanga la adlulileyo asesemancane kakhulu. Kusalindeleke ukuthi babe baningi abantu ababanjwa belaleli gciwane lanxa hlolwa ngendlela esesencane kangaka. Kodwa ke nxa kungahlolwa kabanzi bazatholakala kanjalo abaningi okwedlula labo esilabo manje, bazatholakala phakathi kwelizwe kungasikho kuphela laba abavela ngaphandle. Ingakho ke kuyaveza ukuthi ingozi isesekhona kakhulu, abantu basafanele bathatha amanyathela wonke okuzivikela. Asikaphumi phakathi kwengozi, ukufa kusesekhona, kukhona akuvela ngaphandle, kukhona phakathi kwabantu. Ikakhulu ingozi ngabantu laba abafika bedlule bangadlulanga kuma quarantine centers bayehlangana labafo wabo nabantu ababo emakhaya. Kulula ke ukuthi limemetheke igciwane lingazakali kungahlolwanga, bafa abantu kungazakali futhi ukuthi babulawa yilo lelo gciwane.
Inani labantu abapholayo lalo liyaliqansa kanti inani la sebefile liqhubeka liphansi. Singathi lokhu kusipha ithemba yini njengelizwe?
Kuyinto enhle ukuthi abantu abasilayo bayabe sibabanenge. Silethemba ke siyafisa ukuthi ngabe ibonke umuntu uyasila kungabe khona ofayo. Bona laba abayisithupha asebedlule emhlabeni kube yinto engafanelanga iyenzeke. Ngabe uhulumeni wayethethe izinqumo ezihlakaniphileyo eziphangisayo ngabe mhlambe bavikeleka. Kanti ke njalo ngeke sithokoze sithi thina abantu abafayo kumbe abasilayo banengi ikakhulu sikhuluma ngabasilayo ngokuba akuhlolwa ngendlela eyaneleyo kusekhona ukuthi banengi abantu abafayo okungatholakali ukuthi babulele igciwane. Sekuhlanganisela lokuthi umuntu yabekade vele gula mhlambe letshukela kumbe leasma kumbe leTB kube sekuthiwa khona hayi vele ubulewe yilona leli ilokha kade vele kugula kanti ubulewe yicoronavirus. Ngakho kuyadingeka ukuthi kuhlolwe kabanzi abantu ukuze inani labasilayo sazi ukuthi yibo bodwa labo bantu abafayo sazi ukuthi yibo bodwa sibe nesiqiniseko salezo zinto.
Kuyini ongakuxwayisa?
Ukuxwayisa kwami kuyukuthi ebantwini kabakwazi ukuthi igciwane lisesekhona, ingozi isesekhona isesenkulu, abantu kumele bathathe wonke amanyathela lawo abekwe ngokomthetho, abekwe ngabezempilo, bawalandele, bashiyelana izibanga sithi social distancing, bakwazi ukuthi bagqoke amamaski kuso sonke isikhathi, kungabi khona ovele egoli kumbe eBotswana kumbe kwenye indawo odlula esiya ekhaya ngafika, kumele limdlulisele kwa bezempilo emapholiseni ukuze ayegcinwa kwenye indawo kuvikele kabantu. Ingozi sesekhona, senzeni konke okufanele ukuthi sizivikele. Alikadluli leli gciwane likhona lisengabulala abantu abaningi nxa singathathi izinqumo zokuzivikela ngendlela efaneleyo.
Umnumzana Efidlela Ncube ngowenhlanganiso yeCitizens COVID-19 Monitor sixoxela ekobulawayo. Inhlanganiso ezilwela amalungelo entatheli zindaba kanye lezisebenza lozulu zithi amasotha lamapolisa achaye intatheli zindaba ezimbili ngolwesithathu ntambama eHarare kumele abotshwe ajeziswe. ULeopold Munende osebenzela inkundla yeNewsZimbabwe.com kanye loMunashi Chakodza osebenzela i-263 chat bathi babhaxabulwe kakubi ngamapholisa lamasotsha elokitshini leWarren Park bevela emsebenzini phakathi edolobheni leHarare kungela lutho olubi ababelwenzile. Inhlanganiso yeMisa Zimbabwe ithi ukutshaywa kwababili laba kutshengisa ukuthi uhulumende kahloniphi amalungelo entatheli zindaba. Ithi njalo uhulumende kumele abekwazi ukuthi ukuba intatheli zindaba kayisilocala. Sixoxele uMunende wasichasisela okunengi ngokutshaywa kwabo.
Sathi sesihamba sesifika eWarren Park lapha sasesinanzeleli ukuthi kulabantu abalutshwane kakhulu, sathi sazitshela sathi hayi kulamasosha kumbe amapholisa kungangcono sibhode, kodwa saba lomnyama thina sizama ukubabalekela sithi singangeni emagrosa, sahlangana labo bepatrol ezindlini khona phiya. So sathi uzala kungani ukufika ekhoneni, so basebesibuza bona kwathiwa livela ngathi nasathi ayisivelanga emsebenzini kwathiwa lisebenza nga samtshela sathi hayi sina sisebenza edorobheni sithiwe yikhombi yeimota kathiyesila kwathiwa lisebenza lingobani, sathi hayi singama-journalist kwathiwa nxa lingama-journalist khiphana amakhadi notshengise ukuthi ndingama-journalist khipha mina nganiye elinye ipholisa la umnasho watshengisa elinye ipholisa mina yami i-press card yabanjwa lipholisa leyo wabala wathi esebalile wasetshengisa isotsha elinye isotsha lakhona lahle lathi hayi nxa lingama-journalist thilikukuthiwa gayi vele ma-journalist anoonerero siyalidinga vele ama-journalist siyawazi vele ayazenzisa lalani phansi. So sathi singakanani vele umuntu wahlafasa usishaya ngamampapa ngenhlane yela abaqasa usishaya ngemboma ngechamboko langamampama besikhaba andthensathi basishaye for about 2 to 3 minutes babeyi-7 kula mapholisa ayi-2 bathi sebesishayele kwasekuthiwa sumani libale mina kwakungenziphimbi baleke ngoba umuntu wayele khadi lami elomsebenzi ngilithatha ikhadi ngapha ku-left ngihambambi walet elinye isosha la ngishaya ngemboma isandla esivuvukileyo sokuleft ngawuyisi walet bathiwa esecasa ukuthi idobhi walet ngithi ngiyadobha iwalet ephinde futhi nxaze ndobha futhi eyikhabe futhi ethi landela engani kumbe angani wayekholisa angazi
lahamba yini kuya
uyabika enkambeni zamapolisa
izolo ntambama sihambe silo meli wethu uChris Mick Warren Park 1 police station sahamba sayabika amapolisa wona athi aye ebesesaba lawo ngoba athi hayi abasebenzi indaba ezinjalo so kwathiwa sihambe eHarare Central Police Station khona lapho esivela khona kathi noChris Mick sifike eHarare Central Police Station and then othiwa nguchief inspector sengikhohlwa ukuthi uthiwa nguchief inspector banathi sikhuluma laye athi wasesitha kulanto enjalo bafuze bevule idocate le-assault khona ngale
umnumzana Leopold Munende yintatheli zindaba yenkundla yenewzimbabwe.com ubexoxa ecingweni loChris Gande weStudio 7. Lanxa ikhansile yakobulawayo ibithe amanzi kawasoze avalwe elokitshini leluveve lelegwabalanda lapho kulomkhuhlane wesihudo abanye abahlala kulezi ndawo bathi bebengelawo amanzi izolo. Isihudo lesi sesibulele abantu abedlula isishiyagalolunye kwathi amakhulu lamakhulu alaliswa esibhedlela sempilo kumbe elatsha ekliniki yeluveve. Isakhamuzi seluveve umnumzana Gift Mithi uthi abantu abanengi baqhubeka behlaselwa yilumkhuhlane elokitshini leli. Uthi izolo kulomntwana kamakhelwane wakhe othwalelwe esibhedlela sempilo. Uthi abakhe abantwana sokugule abathathu labo balaliswa empilo.
Omkhulu akhona nje esesinyeni landele ekliniki lengekesithuyeni kumbe babelalisiyela
laqala la ikliniki kwathiwani lingakayafika empilo
isikhathi sokweklinika lagasingasemba ukliniaaiseklinika wawufuneka imali kufuneka abantu kuzele imali zekambise sozoisitaaaasingasewuthiweklinika yikongaacele imoto yanesidoya bathola bahambise empilo kwabanye
kodwa lona usizo baluthola ngokuphuthuma empilo.
Hayi impilo-ke angibalusona loba ngcolo azalufanane nalonokuswa semthweni impilo yakho lalisaku-one mati okuye ngotini njengoba banisakungifule ngolinye i-one.
Lo ngumnumzana Gift Mithi ohlala eluveve njalo olabantwana abathathu abake balaliswa esibhedlela sempilo ngenxa yomkhuhlane wesihudo. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Lanxa singenelisanga ukukhuluma lomasipala wakobulawayo ngalolu daba uhlezi esithi uyalulungisa. Umkhankaso wokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa axotshe umphathintambo wezempilakahle umnumzana Obadiah Moyo uyaqhubeka enkundleni zobulembu ikakhulu eTwitter njalo izolo kulequla ebelikhokhelwa ngumlobi odumileyo uNkosazana Tsitsi Dangarembwa elifikise isicelo lesi edale lephalamende. Namuhla khona iqula leli livikwa lizafikisa ugwalo lwesicelo lesi kumnangagwa. Umoyo ubotshe kunsukwana ezedluleyo phezu kwamacala enkohlakalo aphathelane lenkampani ebikwa yilobudlelwano lomdeni kamnangagwa eDrugs International. Ngokunjalo uzulo uthi umoyo lezinye iziphathamandla eziphathwa ludaba lwe-Drugs International lolu kumele zixotshwe umsebenzi. Sexoxelo lwelamalungelo oluntu umnumzana Difa Dube.
Indaba yenkohlakalo babunkomo ukuthi ziqedwe into efaneleyo ngeyokuthi kufanele ukuthi uhulumende okokuqala alandele izinqumo lezi ezavunywa ngabantu noma lezi ezabekwa ngabantu eziyizwe ezigavena ilizwe esikubiza sithi constitution. Yinto yokuqala leyana. Into yesibili akube kuukuthi akekho umuntu ongcono noma akekho umuntu ofana ukuthi noma athi nxa edale icala kube sekusuba sengathi yena lowo muntu u-immune kulabanye abantu. Kufanele ukuthi umuntu ma wadala icala ayimele i-tagging ngendlela nale ayenze ngakhona ikakhulukazi indaba ye corruption indaba ye corruption babunkomo into efana ukuthi u government ngabe yayiqhakathekisa kakhulu ukwedlula yonke into ngoba yiyo esithethe ilizwe leZimbabwe yalifaka emgodini lapho sibona likhona namhlanje baningi abantu abafana labo shivayo labana abayenza i corruption ngabe kathethi i project lana egwanda lana ngabe ukuthi iyasebenza ngabe sikhuluma nge project e producer ezinye izinto e producer amagesi e producer izinto eziningi ezingizwa khompala egwanda so inkohlakalo uhulumende akayithathela amanyathelo aqinileyo ngoba kuyinto embi kakhulu eyenza ilizwe leZimbabwe libe ibanana state.
Abaningi bayakhala Dube bathi lanxa kungaze kubotshwe iziphathamandla zikahulumende zisetheswa amacala enkohlakalo okulandelayo yikuthi ziyakhululwa nje kuphele kungabi indaba zalutho.
Nalabo abaphezulu yibo abantu bajeze zisibili kakhulu abayibo abazibiza bethi ngama-representatives abantu nxa usebenza ku-public office usuku-public office awusenze i-private office yikho kuyabe kufanele ukuthi nxa engawona umuntu akula nto efihlwayo kuyabe kufanele ukuthi ajeziswe ngendlela efananayo laloba yisiphi isizwalwa seZimbabwe so kakhulu nxa ukuthi kujeziswa bona labo abayibo abakhokeleyo phambili yilapho okuzabona ukuthi lo semuva uzabona ukuthi nxa lo onguye phambili kwami esiyathola i-punishment enje kusho ukuthi mina lami nxa ngafika laphana ngizathola iphalishimente efana nayo laphana abantu bazaphuma kwinkohlakalo leZimbabwe yiyo kuphela indlela ilizwe leZimbabwe lingalunga ngakhona njalo even amapolisa eZimbabwe ngibona engathi kuningi abasadingakala ukuthi bathi retrained again kikho ukwenzela ukuthi indaba yenkohlakalo bazame ukuthi bayiphathe ngezinga eliphezulu njalo indaba yenkohlakalo ilungiswe ibe yinto ekhitshwa iphele kokuphela ilizwe leZimbabwe ingafi yaba khona siyabona amanye amazwe afana lamazwe afana laboBotswana noma icorruption yabi khona kodwa ke nxa ukuyakhangela i-corruption ayikho egcekeni ngendlela esikubona ilizwe lakithi siba ngakhona.
Umnumzana Difa Dube yisizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bilitane. Seli ubonile na okusemaphepha ndabeni namuhla. Iphepha ndaba leHerald lithi uhulumende uselandule ukuthi uphatha izizalwane zakwele China ezihlukuluza izisebenzi zazo zeZimbabwe ngesandla esibuthakathaka. Inkundla yesayithi yona ithi usodolobho wakobulawayo umnumzana Solomon Mguni uselandule impiko yokuthi edamu lekhami kugcwele amatambo abantu ababulawa igugurawundi. Soku yisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Okhulumayo nguMandlovu sefelabhuzi. Mina ngikuboni lokho okwenziwa iMDC kaMakhube. IMDC kaMakhube phela yiyo esibusa xa isikwanisa ukuxotsha abantu abavotelwayo ephalamende yona ingalabo abantu abavotelwayo isilamandla amakhulu okukhanya ukuthi kulesandla esikhulu esincedisayo esiyiyo esithi ungazwenze lokhu awulacala ungazwenze lokhu awulacala. IMDC Alliance ingayenza ulutho oluncane olungasilocala bayavalelwa bayahlukuluzwa bayayenziwa konke okubuhlungu hayi le kayisiwe MDC kaMakhulu yizano ngokwayo izuze umuntu nje emsebenzisayo futhi yampha amandla okuhlukuluza leli bandla elifunwa ngabantu. Abantu abakhethwe ngabantu bangeke bakhithwe ngumuntu ongakhethwanga ngabantu. Akuvumi. Ngiyabonga.
Amatshono sazi bestudio 7 hayi siyabonga umsebenzi esenzela wona. Into esimanga kithi ukuthi hamba kulomuntu ongalima esimu ahlakule xa sekuvuna sekuthiwa umuntu ongazange alima ongazange ahlakule walima yakhe esimu ongazange ehlakule sezovuna esimu engasoyakhe Loko ukhotho kwaMPs eMDC Alliance zokuhlungu akuhlonishwa amavoti ethu esafakayo. Masingavoteli thina amaMPs kamakhuphe. Kumakhuphe lawa ayevotelwa ngabakhe asangathole lutho. Amavoti ethu asathathwe kumakhuphe akubuhlungu kakhulu lokho. Sibuhlungu sibithi amaMDC Alliance wonke kamizibeni. Unkulunkulu uzangenela akungaphele kuyadlula.
Ngamile inkomo mna ngisecholocho intombi yakomzika hayi mna usilandawa lamaphathi vele lokhu ngoba nasiholi lutho amaphatheni lawo
ni masangaza abahle bakastudio 7 labalaleli silapha elupane esobendle kuwat 8 sinohlupho lwendlala asiholi ukudla kuhola be-social welfare kuphela khonapho kulala abadala abasofane ngabangena u-social welfare kodwa abaholi labo indlala eyasibulala besicela uhulumende angenele esincedise ngenhlelo zokudla kathi sithole ngoba siyafa ngendlala lezitolo kuyadura akuthengeki izinto zikhwelile akubambeki lutho vele akuthengeki
basakazi abalungileyo basakazi kwestudio 7 ngikhulume ngokukhalala kwama civil servants ikakhulu odokotela ama tichala ayisikho ukubana kuyindaba yabo ngikhangela ukubana ukukhalala kwamadokotela kuyindaba kahulumende uhulumende nguye olomlandu kuleyi indaba ngoba uhulumende akagcwalisi izithembiso zakhe uyathembisa kodwa engagcwalisi uhulumende akafuni ukunika laba bantu iholo labo abathembisa lona siyakhumbula ukubana wabathembisa leli iholo kodwa lokho abayenga ngamakhushini into engelamsebenzi into engasuke itshengise intuthuko kumatitshala kumbe kumadokotela yingo ngibe ngicela ukubana uhulumende kazinuke amakhwapha ngoba abantu beZimbabwe bangena esimeni esibi kuyimbangela kahulumende uhulumende njalo siyanazela bakhona abanye ababotshiweyo abezempilakahle okuthiwa bathatha imali abayinikwa ngamanye amazwe abayinikwa ngabantu abafisa kubana abantwana bezimbabwe bakhululeke kodwa uhulumende kakwenzi lokho so odokotela ayisiki ukuthi bakhalele kodwa kakula abangakwenza ngoba imuli zabo ziyalamba ngibe sengingena kusihudo esitholakala koBulawayo ye imbangela nguhulumende kakula enye into esingayikhangela siyikhangela uhulumende nguye owehlulekileyo usetshengise ukwehluleka zamchose akukho omunye singamnika lelo cala nguhulumende ngoba yena ubhizi ngepolitiki ubhizi ngokunika okhuphe amacebo ngokuphathisa okhuphe isenze ukuthi akuphathise abantwana bezimbabwe baphume kulolu daka hayi kala ndaba nakho yena ufisa ukubana ahlale embuso naze afe yena esehluleka kula nto yenzayo akula nto esingathi uyayazi la akula nto esingathi iqondile kuleli lizwe ngiyabonga ngusibanda
bobe kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Amazwe abalisa ele France, ele Germany kanye lele Italy asekhudaze amacele alwisanayo kwele Libya ukuthi abeke phansi izikhali akhulumisane. Uhulumende wele DRC yena uthi umkhuhlane we-Ebola obulale abantu abedlula inkulungwane ezimbili eminyakeni emibili edluleyo usuphelile kulelo lizwe. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Umongameli Donald Trump lo mnumzana Joe Biden bayaqhubeka ngemikhankaso yabo yokudinga usekelo phambilini kokhetho lukamongameli oluza kwenziwa ngolwezi lonyaka. Kodwa imikhankaso le iphazanyiswa ngomkhuhlane we-coronavirus nanku kabenelisi ukwenza imihlangano emikhulu lozulu. Ukhetho lwalonyaka luza ngesikhathi abanye abagoqela bebandla lika-Trump lama-Republicans besithi bazavotela umnumzana Biden yena omela ibandla lama-Democrats ngoba uTrump bengasamfuni. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika umnumzana Dan Moyo.
UJoe Biden ule opportunity enkulu kakhulu eyokuthi anqobe uTrump ngoba uTrump usezigwenxe yedwa entweni eziningi and ama-Republican amaningi asezisola lawo and futhi masikhangele khathesi kulale bhuku lalo elibhalwe ngu-John Bolton elisanda kuphuma leli elimcriticize kakhulu uTrump ukuthi akekho fit ukuthi abe ngu-president. Manje ungabona usucriticize ngumuntu oyi-conservative efana John Bolton. So kumele wazi ukuthi abaningi ababeliva emkumbono ka John Bolton angeke bamvotele uTrump makubuya uNovember ngoba bavele uvele engumuntu ongasathenjwa ngendlela ahandle ngayo ipandemic le coronavirus. Uhlulekile kakhulu ukushoya ileadership and because of that I'm think useluze abantu abaningi ababezamile ukuthi bangathi mhlawumbe bafake umuntu ongu-businessman e-White House ukuthi maybe izinto zingatshintsha, but uTrump u-divisive entweni eziningi kakhulu njenge-black vote yona ahlakhohlwe ngayo ngoba the way atreate ngakhona abantu abamnyama kuze kwaqala yona le revolution esiyibonayo ama-protest la aselamaviki abantu bephuma every day besiya demonstrate against amapolisa and uTrump yena on the other hand ungathi usupportana lawo amapolisa abayibona ababulala abantu especially abantu abamnyama. So uBiden lapha nje angahluleka nje ukuthi hayi kuyabe kukhona okukhona ngaye, but otherwise nje uTrump yena ngokwakhe uzigwenxa yedwa.
Umnumzana Dan Moyo yisizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika.
Oh, January to December, passing the money, remember. Pagati ko pek nusenda, ramachuna ya lenda. Eli so sa italenda, daga pata jilenda. To December, passing the money, remember. Pagati ko pek nusenda, ramachuna ya lenda. Eli so sa italenda, chino salando penda. Pandasika ga hingwe, da zikaya, mupra machina. Bano ziwa kuti imendo bachincha. Pandino sika sko, rawa pisi sila. Bachena mababona, chikumba. Hingwe kichulika makorokoro atamsikwa ibago sitolo ka hingwe taka guluma ise taka dakwa kisimo se yaswika yaswika golezwa igolezwa kisimo se kisimo se emetili kaya taka kanga na jinjita dose zazita ebanae bango bata ukune mbode kakaniwa wanesa na kisima kiyue golezwa bango.
Jazo fireman msana waka hingwe eqibake uhlelo lwethu singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-COVID-19 selikhwelile laya ku-551 ngemva kokutholakala kwabangamachumi amabili lanye belomkhuhlane lo izolo. Inhlanganiso ezilwela amalungelo entatheli zithi amasotsha lamapholisa atshaye intatheli zindaba ezimbili eHarare ngolwesithathu kumele ajeziswe. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-Fast 7. Eyami impela sonto isiqalisile. Asibeni sonke njalo ngolwesibili. Olivalelisayo umuntu ngamilinkomo.